sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 Ntulikazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ufuna ukuthi sikubone kahle sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma le ndaba ezindaba ukuthi yena nxa ama-journalist engayo lokhu ehlukumeza ukufuze bamangale esifuna ukuthi sikubone ukuthi amapholisa azathi kunana umthetho.
Intatheli zindaba zitshengisele eHarare zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa kwazo zisemsebenzini.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened.
Besilokhe sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okukodwa kokubili kwenzakale.
Abalwa impi yenkululeko bathi akabotshwe umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe njalo axotshwe lasebandleni kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe ozamelama athathe isikhundla sakhe. Amapholisa abehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla achitha umhlangano wedale leNational Council. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba edolobheni leHarare lamhlanje zitshengisele zizivale imlomo zafola zilubhekise enkambeni yamapholisa eHarare Central Police zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa lapho ziqhuba umsebenzi ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuhlukumezwa lokutshaywa kabuhlungu kwentatheli ezintathu izolo ezivalisa uObey Manaiti, uAbigail Matsikidze othatha imifanekiso, uShepard Tozwireva kanye lobetshayela imota uRafael Phiri. Abane laba bagcine sebekhululwa ngemva kokumelwa ligqwetha. Unkosikazi kuziwa kwashe Ngodza wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Intatheli zindaba uBlessed Mhlanga osebenzela iphephandaba leNewsday lokhangelelwe ukuba nguye ozokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba esanda kubunjwa eYoung Journalists Association YOJA. UPhilimon Jambaya yibo abaphiwe umsebenzi wokuyakhulumisana lamapholisa. Umhlanga ulandisa okunye kwalokho okuxoxisanwe ngakho kulo mhlangano lamapholisa enkambeni yeHarare Central Police Station.
We expressed our dissatisfaction and we were clear that
sitshengise ukukhonona kwethu, sacaca ekuthini singajajuliswa ikuhlukumezwa kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
Lumhlangano ungenwe njalo ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, uMnumzana Farah Nende.
They did meet with Inspector Buru, and I'm sure he made concessions that
banelise ukukhulumisana lo Inspector Ziburubudu ongakulandulanga ukuba okwenzakale izolo lapho kutshawe khona uObey Manaiti kube liphutha.
Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weYoja uMnumzana Mlondolozi Ndlovu ube khona laye kulokhu kutshengisela.
Okuqakathekileyo esiyabe sikuqakathekisa ukuthi ke sikhuthaza amapolisa ukubana agcine ke umthetho abe kwazi ukuthi ama-journalist ngabantu abenza imisebenzi yabo bengathandi lokuthi basekela lithi bandla ngabantu ababesemsebenzini nje esikubone namhla kwezingamazintathelo zindaba kuhle ngoba kutshengise kulethe umbiko ukuthi hhayi njengentathelo zindaba kasithokozi ngendlela esiphathwa ngayo nxa siphatha umsebenzi wethu ngoba thina umsebenzi wethu kasilocala ukubhala izindaba lokuba zintathelo asilo.
UNdlovu uthi osekukhangelelwe intathelo izindaba yikubona ukuba kuzoba lenguquko na kundlela amapolisa aziphatha ngayo lapho ezibona ziqhuba umsebenzi wazo.
Sifuna ukuthi sikubone kathi sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma le ntathelo izindaba ukuthi yena nxa ama-journalist engaya lokhu ehlukumeza kufuze bamangale. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi amapolisa azagcina na umthetho ngendlela u-inspector akusho ngayo. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi bengapheleli kuphele ukuthi hayi nxa siyahlangana besitshele bona ukuthi bazagcina umthetho. Kufuze ukuthi nxa sokusenzakala sikubone lokhu kusima lomkhuba wamapolisa ukubana abantu bayachaywa, ama-journalist achaywa esenza umsebenzi. Yikuthi sikhole ukuthi ngeqiniso bayenza umsebenzi wabo kulokuthi bebesitshela ezinye izinto kwesinye isikhathi bephinde babuye besitshaye.
Ekhulumisana lentathelo izindaba ngemva komhlangano labekade bekhethwe ukuyazimela u-inspector Ziburubudu uthembise ukuba kuzamele kube lomhlangano kuxoxisanwe ngokusebenza kwenhlangothi zombili kubonisanwe njalo lalapho amaqembu omabili aphosisa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abalwa impi yenkululeko bathi umkamongameli inkosikazi Grace Mugabe kaxotshwe ebandleni njalo lase kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe igama lalo okumele athathe isikhundla sakhe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare Club unobhala jikelele wabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Mathemadanda uthi inkulumo kankosikazi Mugabe kuliphupho akuchoyo kungeke kwenzakala besawadla amabele.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened.
Besilokhe sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okuwodwa kokubili kwenzakale. Okokuqala, umkamongameli kumele abotshwe kumbe liguqulwe inyathelo elathathwa ukuxotshwa ebandleni kwabagcina isihlalo bezigaba eziyisikhombisa bohlangothi lwabasakhulayo kanye lathi.
UMathemadanda uthi abasoke bavumele ubukhokheli bakuleli bube ngobomndeni ngoba kungayisikho owayelwa empini. Inkokheli kumele zikhethwe ngabantu hathi okuchiwo nkosikazi Mugabe labamsekelayo. Okungumbono osekelwe ngomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thawanda Chipato okhuthaza uZulu ukuba akangathuli nje esekela inkokheli isenza santando.
Lolu daba lolu asilodaba lwama-already, ludaba lwama-Zimbabweans olukamthwakazi izwe likamambo likamzilikazi, the whole of this country. That's a national agenda. It's not about war veterans. And uZulu kakhuluma akufunayo. Umuntu ukhethwa ngubani? UZulu. Umuntu ukhethwa nguZulu. UZimbabwe uzakhuluma iagenda yakhe. Asinikwa agenda umuntu oyi-one. Iagenda ngeyethu thina njengezwe. Sizadila ngakho njengezwe. This is not a don't single any particular issue. It's a Zimbabwean issue.
Abalwa impi yenkululeko bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe amanyane asebenze ndawonye ukulwisana lemizamo yenkokheli yeZANU-PF esifuna ukwenza okuphambana lokufunwa ngabanengi. Bathi makungakhanyelwa ezamabandla ombusazwe kodwa injongo yokwakha ilizwe acho akufunayo. Bayemba phansi ukuba lokho kuthiwa ngumkamongameli Robert Mugabe kungasoze kwenzakala ngoba kuphambana lesisekelo sombuso kanye lezivumelwano ezenziwa ngesikhathi kuliwa impi ezazisitsho ukuba ubukhokheli budedelanwa kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhe sikudaba lunye amazwi omkhokheli wohlangothi lwabesifazane kubandla lezanu-PF unkosikazi Grace Mgabe emukelwe ngembono ehlukeneyo nguZulu wakoBulawayo. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ekhonale koBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye besekela unkosikazi Mgabe, abanye njalo bemsola ukuthi uchoni sibisibili. Omunye wabamukele ngensolo amazwi kamongameli ngumnumzana Thomas Sithole ethi ngensuku zalamuhla abakhangelelanga ukuthi abantu bakhethwele inkokheli
njengezizalwane zaseZimbabwe besingakhangelelanga ukuthi ngalezi nsuku kube kubekwa abantu abakhethwa ngulowo sesihlalweni. Besifuna ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithole ithuba zokuthi zizikhethele loba kumbe yikuliphi ibandla lowo ababona ngani nguye ofanele ukuthi bakhokhele. Sesasuka esikhathini esayizo lapha umuntu obebusa obethela omunye kungazange kube ngabantu ababulawulayo.
Kuthi umnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu utheleyo yinto abayivumelanayo kubandla elibusayo njalo bazayenza bengelamehlo alenhloni umhlaba ubhekile.
Into abayivumela ngo-2014 lapho abafaka umgabo ubanekwe ngupresident wakhetha o-vice president.
Umnumzana Maphosa ugcizelele Ufuzwayo ethi lokhu kuyatshengisa ukuba ibandla elibusayo libusa ngobungane njalo sebejonge ukudingela unkosikazi Grace isikhundla.
Thina sesilinde ukubona ukuthi uzaxoshwa yini uGrace kumbe kuzaba lama demonstrations yini ngemva kwenkulumo yakhe njengoba sike sabona ngaphambilini bonke abakhulume ngendlela akhulume ngayo izolo. Abanye baxotshiwe deleted kunguChinga bake bazama omlala ukuthi bemxotshise beprotest bemxotshise kwayehlula nje.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Moyo uthe iyadanisa inkulumo kankosikazi Mgabe kodwa ubona angathi bavele bavumelana ngendlini lomkakhe ukuthi akhulume leyo nkulumo.
Okwakuqala lokhu kutshengisela ukuthi ama-democratic processes ukuthi abantu bekhethe akukho. Khathi engavele umgabe ethi kuza kukhulwa ngumkakhe loba ngumkhwenyana wakhe lokabhona sizakuya ngayo. So mina into le ngibonga nokwakuqala batyelene besuva ukuthi hayi mngani hambe ukuthi so that people are prepared to know ukuthi usuccessor uzakhokhela mngani.
Izizalwane zeZimbabwe ziphakathi kwetshe lembokodo azisakwazi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba amabandla ezombusazwe ayadonselana umbuso ngenkulumo ezilakho ukuphambanisa ukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokuxoxozela okusebandleni lezanu-PF kulandela amazwi kankosikazi Grace Mgabe awukuthi umongameli Mgabe kumele akhethe ozamelama. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlele. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale leSenate lakwele Melika lehlulekile ukuvumelana ukwesulwa komthetho oweAffordable Act owaziwa njalo ngokuthi yiObamacare. Amalunga ebandla lama Republicans abalisa umnumzana John McCain oweArizona, unkosikazi Lisa Murkowski oweAlaska, lonkosikazi Susan Collins oweMaine bavote bekucele lebandla eliphikisayo elama Democrats ngamavoti ayi 49 ehlukana lawe 51 okuhle kwenza ama Republicans ehluleke ukuqhubeka ngaleli nyathelo lokwesula lomthetho. Umongameli Donald Trump uhle waya enkundleni yeTwitter esola leli nyathelo. Kubikwa kungela kugxokozela, kudlakela loba umsindo ekukhankaseleni ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende kwele Rwanda okungajayelekanga ezwekazi le-Afrika. ukhetho lweRwanda lwenziwa ngolwesihlanu oluzayo mhla ka-4 ngoNcwabakazi. Amapolisa kade ehlomile ehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla lokuchitha umhlangano wedale leNational Council. Umhlangano lo ugcine usenzelwa emzini womkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tswangirai lapho okuvunyelenwe indaba ezijeneyo ezimqoka ezibalisa ukubunjwa komanyano ozathiwa MDC Alliance. Impahla ethethweyo ilandela isinqumo esathathwa ngumthethwandaba phezu kwesinye isisebenzi sebandla esasaloludaba ngenxa yokungaphiwa iholo okwenyanga ezimbalwa. Umthethwandaba wathi kumele lesisebenzi siphiwe imali ngamadola azinkulungwane ezilikhulu i-$108,000. Isinqumo sokubumba umanyano siza kuba lamabandla abalisa ele-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, i-People's Democratic Party ekhokhelwa umnumzana Tendai Biti, lebandla elikhokhelwa umnumzana Jacob Ngarivume ele-Transform Zimbabwe. Lanxa ele-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru lalobelana isivumelwano le-MDCT, akwazakali ukuthi liza kuba khona yini kumanyano lo. Ngoba umjuru laye ufuna ukukhokhela umanyano lo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kanje ebandla leMDC namhlanje umkhokheli wethu baba uTsangirai wezomhlangano oweNational Council eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi. So kulokuvumelwano ukuthi kulomunye umanyano phakathi kwamabandla aphilisayo, so kulelanga eselifakiwe ukuthi sizahlangana njengamabandla aphilisayo bese kusayina leso sivumelwano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sizamelela lele langa, yikho lapha kuzokuzakhelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphilisayo umonyane lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njani.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahofisi en lamhlanje, kungaka kuyikuthi belilo mhlangano lo oqakathekileyo kumbe baqinisile lokho abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba lomhlangano wethu sephuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze luvungani mhlana welanga eqakatheke kangaka yokuthi siqukaxuke ukuthi umonyane lo sizawenza kanjani. So izani iyakhombisa ukuthi ethukile ukuthi udaba lomonyane ongane luhambela phambili khona babecabanga ukuthi bazalidiliza. So izidingo zindlela zokuthi singanelisi ukuthi sihlale phansi sihlanganise amakhanda sicazulule okubuye kumunye umunye ethiwe ngobaba uTsangirai ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezezasisa ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi sehlulekile lanxa bengenile bavuthi impahla zethu, lelo daba sizakuyahlangana labo emakhoti ukuthi sibone kanti indaba yankhona abavele bazelelayo ngathi njalo yindlela yokuthi basisukulise ukuthi sesisake kekelekesenenzini.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lweMDCT. Umnumzana Morgan Tswangirai ubikwa esithi yena akusoze kwaba lokhetho lwama-primaries lokudinga abamela ibandla lakhe kukhetho lomnyaka ozayo, esithi amalunga eSenate azazikhethela yena kuluhlu azaluphiwa, okungamazwi asechiyene iningi labantu belokusola okukhulu. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo ekobulawayo.
IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo lokukhetha umongameli, amalunga edale lephalamende leSenate, njalo amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela lolu khetho kunye lokubona ukuba ngobani abazabamela ekhethweni. Kungalesi sikhathi umkhokheli we-MDCT eseyethule umbiko wakhe wokuthi akusoke kwaba lokhetho lwama-primaries ebandleni lakhe, njalo lamalunga aza kuya edalele Senate uzazikhethela. Ulwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaTswangirai ayimangalisi ngoba kunyanga ezedlule ukhethe abasekeli bakhe ababili kungayiwanga ekhethweni, njalo ukwenza kwakhe sekusephula umbuso wezifiso zikaZulu owedemokrasi.
Silokudana okumangalisayo ukuthi ibandla elithi lona limela amalungelo abantu yilo eselifuna ukuthatha lawo malungelo abantu awukuthi bephatheke ekhethweni ngokuthi inkokheli ziimpozwe ebantwini abantu kungayisibo abazikhethileyo. Kodwa kakusimangalisi ngenxa yokuthi vele ungakhangela ibandla leli lama-vice president amabili ela impozwe ebantwini bengazange beye ekhethweni, abazange beye ku-Congress. Yikho ma futhi sebekhuluma lokhu kuyatshengisa ukuthi leli bandla vele lona kalizimise elanga ukuthi libe lokho esikuthi yi-democratic alternative elizweni laseZimbabwe.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lo Sithole ethi kuvele kuyinhlala yenza kubandla le-MDCT ukukhethela abantu inkokheli.
Isizathu esikhulu salokhu ikubana uTswangirai enelise uyimpoza ama-candidates ezigabeni njengalokhu abajale ukuyenza. So namhla masekuphe ama-primary siyakwenza santando. Abantu bahlale bekhuluma bethi umuntu lo uTswangirai udlula umgabe nge-dictatorship. Lokhu asekwenzile kuyakonfirma nje ikugcwalisela nje inkulumo ehlalise ebantwini.
Isikhulumi se-MDCT umnumzana Obedi Gutu ulandule ukuthi ibandla lakhe kalisoze lenze ukhetho lwama-primaries, ngakho ke liza kwenza ukhetho lokukhetha inkokheli ezabamela kukhetho lomnyaka ozayo, njalo sekuseduze uZulu uzakwaziswa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu oweSuper Power Cup wona ozadlalwa ngamaqembu amane aweZimbabwe laweBotswana wethulwe kuZulu okusemthethweni lamhlanje edolobheni lakoBulawayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Umncintiswano weSuper Power Cup uqoqwa inhlanganiso yeJoy Foundation, njalo uzanjelwa ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe athiyele Dynamos lele Highlanders, kanye lamabili awaseBotswana abalisa iMotshwedi Centre Chiefs kanye leTafic. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation uJoyce Tedi uthi injongo yale midlalo ngeyokudinga imali yokwakha indawo ezokudlalela imidlalo etshiyeneyo kulomkhono wezwekazi lase-Afrika. Uthe baqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezemidlalo emalokitshini akweleBotswana kanye laselokitshini laseSoweto kwele-South Africa, njalo bakhangelele kuba umnyaka uthi usiyaphela sebengenile nasemalokitshini akweleZimbabwe. USZD uthi yena iqembu le-Highlanders leDynamos bawameme ngoba engamaqembu alandelwa ngabantu abaningi kweleBotswana.
Kwelakithi eBotswana iqembu le-Dynamos lele-Highlanders ngamaqembu amakhulu, yikho-ke silethemba elokuba amaqembu akithi azofunda okuthile kiwo.
Imidlalo ihlelwe ukuba idlalelwe edolobheni leFrancistown ngempela viki ka-19-20 Ncwabakazi, njalo iqembu le-Highlanders lizadibana nele-Motshwedi Centre Chiefs kuthi ele-Dynamos lizanqikilana nele-Tafic ukuthi azaphumelela azadibana ku-final. Kule nhlelo ezokuthi abalandeli kube yibo abakhetha abadlali abaqala ukudlala, njengalokho kwenziwa kumkezi we-Carling Black Label lapho abalandeli bamaqembu athi ele-Kaizer Chiefs kanye lele-Orlando Pirates okuyibo abavota bekhetha abadlali abafana bebamele. USithethi uthi amaqembu wonke azaphatheka kumidlalo yalonyaka azathola inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu zamapula, kuthi abadlali bazathola inkulungwane ezimhlanu zamapula ngamunye. Le mali izahle iphiwe amaqembu labadlali bengakayi kuyaphatheka kumncintiswano we-Super Power Cup. Kubalekelwa lokho kwenzakala ngomnyaka ka-2012 lapho amaqembu akweleBotswana aphatheka kuwo athwala khona nzima ukuthola imfanelo zawo. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba se-Castle Lila Premier Soccer League izadlalwa njani kule mpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu lebantu Rovers lizemukela ele FC Platinum ngaseluveve. Iqembu lecholocho lizadlala lele Haumine ngasedulivazimu. Iqembu leZPC Kariba lizemukela ele Yata ngasenyamunga. Kuthi iqembu leHarare City lizadlala lele Capes United ngaseRufaro. Ngesonto iqembu leShapane Mine lizemukela ele Highlanders ngaseMaclass. Ele Dynamos lizadlala lele Triangle ngaseRufaro. Ele Chicken lizemukela ele Bulawayo City eluveve. Iqembu leChapungu lizadlala lele Black Rhinos ngaseAscott. Uthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana lele Wange ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday, namhlanje ku Woza Friday sihamba lo mduduzi Golide, yena osethule idlalade lakhe elitsha ebambisane lo Tony Nduna Sibanda. Asizweni uNtungameli Nkomo esethulela lolu daba.
Idlalade leli lilengoma ezisishiya kalombili njalo lilesihloko esithi ukwelikude featuring iBhencane Lami. Le yiyo ethi ukwelikude lapho uGolide aqhubeka ekhumbula unina osowadlula kulumhlaba njengakwamanye amadlalade yakhe amathathu edluleyo. Uthi lokhe ewisa izimathonsi ngonina uGolide.
Ngikamkhumbula kakhulu ngoba inkulu indima idlalile empilweni yami, ngisafisa ukuthi noma ukhona ngabe ngifisa nje ukumenzela something enhle ngoba ukukhulisa kanzima leya muntu ubaba bengekho. Ngisho ngithi uye umuntu obekeka nje isifaya ukuthi noma kunzima kangakanani can do it alone.
Abazala abafana yabafana kodwa bafuna amalobolo. Abazala abafana yabantwana kodwa bafuna amalobolo. Ngubani wongalobola ikhikhitha? Ngubani wongalobola ithobolo? Ngubani wongalobola imbabe? Akekho awumathotho. Abazala abafana yabantwana kodwa bafuna amalobolo.
Le yona ngithi ipesa.
Umuntu wesimame kahle ngathi ongazithethe kahle ngoba nengoma iyasho ukuthi ngadivorce ipesa aphinda ngalobolelinye angisalali ebusuku inkwekwezi FM ukhoze efm shouthi kahle kahle akalambeko akalayekanga kahle.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Imagine My Life lale ethi Vakamabhokodo. NguTony Nduna ke ohamba phambili kulingoma. Abalandeli Golide ungabatshiyela wapha amazwi?
abalandeli bami ngithi ngiyabonga kakhulu isapoti abangipha yona iminyaka neminyaka. Ngibonga kakhulu abathenga ama-original kithi, hhayi laba abathenga ama-phone call, ngoba ama-phone call ngempela asibisele emuva, kuyadura ukungena estudio urecord i-album.
Litholakala ngaphi idlalade?
Kahlahle ma umuntu abe lifuna idlalade ngangifonela kule namba yami 073-293-1264. Then sengiyamdirect-a indawo yabe seduze nayo ukuthi athole idlalade, ngoba ma ngathi ngimlayele kusengenzeka lahle, kodwa ma engangifonela bese ngiyamdirect-a kuyaba ngcono ukuthi alithole.
Uphuma-ke enkundleni umfo kaChuma lo Tony Nduna ngale ethi goodbye.
Goodbye, goodbye Zimbabwe. Sigqiba lapho hlelo igama uGande lelala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.